sizwa kuthi abantu bake baba stranded akade bakade bephaka begade izindiza lezo noma ama-airport kanti njalo ke kube sekwenzeka ukuthi kube le amabhasi la ama-coach andelwe ngabantu so bese kusenza ukuthi babakhuphule futhi le lama-fares abo so kodwa-ke njengoba sizakuthiwa sokulungisiwe themba ukuthi asizekuphindakale futhi kanjalo kodwa-ke kube kwakwakuthishe kwa-afilta sibili ukuhamba kwabantu omalayisha-ke hhayi bavele bathi bamba mlimu ngoba abantu abanye besebengasela option sebedinga iy'ndlela zokuhamba ikakhulu kobulawayo ngoba ibulawayo ayila mabhasi amaningi njengeharare amabhasi eharare maningi kakhulu so abantu balama-options akufani lebulawayo Joburg
wena njengosomabhizimusi ungathini ngalokhu kade kusenzakala ukuba ele Zimbabwe lalo liphindisele iyalingana ngapha langapha kumbe vele kade kulo Goliath lo David
okokuqala vele sivele eZimbabwe sile nkinga yento khathe sothiwa i-ease of doing business ukuthi kwenza i-business eZimbabwe kuyinto exaka kakhulu so labo bangaphinda baphindisele benze lokhu bevele bona bengokuthi hayi uGoliath lo David ngoba uDavid wagcinetsha uGoliath bangathi bona bevele belenza inkinga lengxaki ezinengi umkhonomi ufuna ukuthi uhambe nawo basebephindisela benze njalo ku-affecthe abantu abaningi kade befuna ukuzozama ukwenza i-business eZimbabwe lanxa kuvele kunzima ukwenza i-business kwakhona so kuya-affectha kakhulu i-economy and nxa singa-evaluata sinezwa ama-economy ukuthi ma bengayi-evaluata bangathi kuba le-impact bani kodwa-ke bekungafuzanga vele bakwenze khona lokho befuza ukuthi bakhulumisane kahle bangaze kwa-affectha i-business ngoba i-ease of access to Zimbabwe isuke ibe nzima nxa i-South African Airways isingasafiki khumbule futhi ukuthi ama-routes amaningi asevisa iZimbabwe from Joburg akufikeki eZimbabwe ncingwadlulanga South Africa and eZimbabwe kayila ama-framachini amaningi sithembele kuma-framachini e-South African Airways so bangaphindisela kugcina ku-affectha kakhulu iZimbabwe umlo mkhonomi weZimbabwe.